Okokuqala singakuthi ukuthi ekade uyajabula kakhulu unxogale iCaravel ngoba ibingasalungisa impahla. Edgars for a long time ibisiyikampani ethengisa impahla ezivela kwamanye amazwe. So kuyajabulisa ukubona besenza impahla phakathi kwelizwe begcina abantu besemsebenzini. Kuyinto nje ejabulisa ukuyibona isenzakala. Kodwa sikhangele esithi ngama-percentage e-industry lama-development ayenzakalayo awukafiki sibangele sethi kuyajabulisa ngoba i-industry yakoBulawayo elokhu eyifile loba sithi elokhu ephansi kakhulu sikhangelela lapho eyayikhona lalapho esingabe sifakuze sibe khona.
Isimo samabhizimusi elizweni ungathi simi njani ngoba sesike sabona amanye amankampani amakhulu evala ngoba ekhala ngokonakala komnotho. Kuthi amanye athi kenelisi ukusebenza ngemfanelo ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Isimo se-economy vele asibanga kuhle. Economy at the moment is highly informalized. Owenza la makampani aformal athwale nzima ngoba bekhompitha labantu abangabhadali ezinye ezidleko abazibhadalayo bona. Njalo bekhompitha la makampani abengabanjwa ngumthetho wokuthengisa ngemali yayo kuleli lizwe ngerate ekahulumende loba sithi official rate bona bethengisa ngerate yomkambo omnyama. So industry ngowayo la makampani aformal kade sathwele nzima. Ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi i-region yonke estatic yonke ile challenge yamagetsi. So i-industry ngokwayo kufuze ibone ukuthi lapho ekhona ingabe senza ama-alternative kuyindlela yokusehluleka ukuplana njengelizwe ngoba kade sesithwele nzima ngenxa yokuthi ama-industry asebanga amagetsi lama-mine avulwayo. Ngakhala kwamanye amazwe ama-mine nxa evula le demand yokuthi lawa azisosele ipower yabo whether they have their alternative power or they import their power direct. Tina we have had i-development ye-mining isilida ukuba lama-problems kwe-electricity generation ngoba they all went into the national grid when we had not planned for them in terms of past development ye-mining esesilakathesa. Generally economy nxa ya-informalized we have challenges for those that are properly formalized ngoba they can't compete and they will continue closing until the drastic measure by government to fight informalization is put in place.